Nesukulu zelele njenge commission ukuthi abantu bayecheka mabizayo physically uma hard copies azabe efakwe endaweni lapho umuntu abhalise ukuthi uzavotela khona. Singathi nxa wathi ubhalisa wabhalisa wathi uzavotela eMakhodo Primary School, ibizo lakho leyo likhona eMakhodo Primary School, hambe uyelicheka khona lapho. Siyakuzwa kwe-online ukuthi lako kuqakathekile ukuthi kuhambe le-technology, but besibona ngani asikho ready ukuthi abantu ba-checke online ngoba fiel ama-computer network ilizwe lonke, kutho ukuthi kungathi ngakuphambaniseka khona lokho. So for now sizasebenzisa ngale-i traditional methods uku-advise khangelela fiel kuntukazi.
Umuntu ehlala kwele South Africa kumbe kwele Britani kumbe Melika nxa wabhalisa, so kumele abuyele ekhaya azokukhangela khonokho?
Hayi, sesile ubuya uzacela umuntu amkhangelele ukuthi hayi ugivedwe izake likhona lisele kuhle khonaphana emadlambuzi. Unfortunately kathesi asikho well equipped enough ukuthi singayenza i-online given ukuthi asikho well developed technologically to be able to network ama-computers ethu wonke ilizwe lonke ukuthi senze khonalokho okufunwa ngabantu. Kodwa siyakuzwa khonalokho, kuqakathekile, is something that can be considered for the future.
Ye, nxa umuntu asithi-ke usehambe wakhangela wabona ukuthi ibizo lami moyo kalizange liphele kuhle kumbe kwenziwe khonokho engikufunayo, kambe angamfakela isikhalazo sami lisithathe esinjalo?
Ye, nxa kubonakala ukuthi ibizo lakho alisipelanga kuhle kutho ukuthi usuza-aplayela ukuthi usuzacela i-correction ukuthi kube corrected. But esikwaziyo ukuthi i-majority of ama-Zimbabwean akhona lapha ekhaya ngoba i-registration was being done for umuntu ukuthi ahambe ayizibhalisela ewadini yakhe la avotela kona. So I don't think we are going to have ama-cases amaningi abantu abakhatshana abangehleki ukuthi bahambe bayibhalisayo.
Kambe abantu bazanikwa yini i-voters roll ukuthi umuntu ayibambe nama-party sibili amabandla athiyeneyo azayiphiwa yini?
Ya, amabandla avunyelwe ukuthenga i-voters roll, baphiwa i-hard copy, lokuthi abuyibhale emaphepheni, baphinde futhi bakwanisa ukuthi nxa efuna athole i-electronic voters roll. Ama-parties ayakwanisa ukuthenga, but also nawe ngakuthi uyi-independent candidate uyavunyelwa ukuthi uthenge. Akula muntu ozayalelwa ukuthi athenge i-voters roll ngoba ifuna ukwenza i-transparency, ukwenzela ukuthi ngabe lokukhonela kukhona nxa ukhetha sonke.